Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 12 uNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza seWashington DC. Elingali tshona njani izulukandaba lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
UPastor Ivan Mawarire ubotshwe ekuseni ngo-8:30 khathesi uphakathi kwamapholiseni e-arrest and police station. Amapholisa athi wona bafuna ukufaka ama-charges oku-incitement commit public violence ukubangela udlakela kuleli lizwe, so khathesi bamvalele e-arrest and police station.
Kubotshwa umfundisi Ivan Mawarire owomkhankaso we-This Flag campaign lamhlanje phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okuqala kusasa.
This is absolutely
umlandi lo engiwetheswayo olaqiniswe ngisho ngithanda ukuwalandula wonke lawo amacala. Ayisikho engikulande kuleli, ngilapha ukusekela ilizwe leZimbabwe kanye lezizalwane zakuleli. Engikukhuthazayo yikuthi uhulumeni akhangelisise indaba yodlakela kuzizalwane oluphume kumifanekiso ebesiyibona ebulenjini.
Umeli weFrance eZimbabwe uthi imbiko ethi lizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwo ajojozela ukungahlaliseki eZimbabwe yikuba ninda udaka nje kuphela. Abezaphu labekhomishini ebona ngamalungelo oluntu baphuma ijumo besiyafika eBurombo Flats engubo yenja kobulawayo leMakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag This Flag campaign ubotshwe namhlanje ekuseni phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okuqala kusasa ngokungayi emsebenzini okuke kwenziwa ngeviki edluleyo abantu beveza ukukhathala kwabo ngesimo somnotho lezombusazwe elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukubotshwa kukamfundisi Mawarire kuza ngemva kokutshengisela okube khona ilizwe lonke ngeviki ephelileyo. UZulu eveza ukukhathala kwakhe ngesimo somnotho nokungathembeki kwenkokheli kahulumende. Lo mkhankaso bewukhokhelwa ngabenhlanganiso yokubalisa eye-This Flag campaign ekaMawarire, Thajamuka sesijikile eye-Occupy Africa Unity Square campaign lezinye. Umelwa ligqwetha lenkampani yeMishi Legal Practice elilunga njalo lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Harris Nkomo ogcizelele ukubotshwa kwakhe.
UPastor Ivan Mawarire ubotshwe ekuseni ngo-8:30 khathesi uphakathi kwamapholiseni e-arrest and police station.
Unkomo uthi uMawarire ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa phezu komlandu awetheswayo.
Amapholisa athi wona bafuna ukufaka ama-charges oku-incitement commit public violence ukubangela udlakela kuleli lizwe, so khathesi bamvalele e-arrest and police station.
Ngaphambilini amapholisa ake amthwala efakwe izankosi aya laye emzini wakhe Avondale ukuyadinga impahla eyingozi ezasetshenziswa njengobufakazi kucala lakhe. Ubethukile unkosikazi wakhe uSamantha Mawarire ngesikhathi amapholisa la efika emzini wakhe edinga ingowane yamapholisa abayithi yantshontshwa ngumkakhe lentonga ye-button stick esetshenziswa ngamapholisa ukutshaya abantu. Amapholisa athi yikho akusebenzisayo ukutshotshozela udlakela mhla ka 6 Ntulikazi, kuyiyo njalo abefuna ukuyisebenzisa mhla ka 13 Ntulikazi emkhankasweni weZimbabwe Shutdown 2. Basuke lapho baya emahofisini ebandla lakhe lenkonzo alikhokhelayo eleHis Generation Church emzini weMilton Park. Okunye okubikwa kudingwa ngamapholisa la kubalisa umakhalekhukhwini wakhe, izikhali, ingwalo ezilembiko engalunganga okudakayo lokunye okunenginengi. Kudaba olufanayo umfundisi Patrick Mugadza waseKaripa oke wabotshelwa utshengisela eyedwa eVictoria Falls nyakenye ekhonona ngombuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF, laye usungule umkhankaso wokuthandazela ukusuka kwamongameli Mugabe wensuku ezingama-40 awuthi ngesilungu yi-40 days of Mugabe must fall prayer campaign oqale mhla ka-1 kuyona leyinyanga kaNtulikazi owenzelwa e-Africa Unity Square. Injongo umgazethi ikuthandazela ukususwa kwaMongameli Mgabe lenkokheli yeZANU PF embusweni ngoba esehlulekile ukubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gamba.
Siyabonga Mavis. Silokhu sikudaba olufanayo, ummeli weFrance eZimbabwe uthi umbiko ethi ilizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwo atshotshozela ukungahlaliseki eZimbabwe okokungayi kwabantu emsebenzini i-stay away yikumninda nje ngodaka angazi ukuthi luvela ngaphi. Okuningi sikuzweni kunothando Sibanda.
Kulandela ukutshengisela okube khona ngeviki ephelileyo, iziphathamandla zikahulumende zithi konke lokhu kungahlaliseki elizweni kubangelwa ngamazwe angentshonalanga agoqela ele France, ele Melika kanye lawenhlanganiso ye-European Union. Ekhuluma le-Studio 7, umeli we-France kuleli, umnumzana Loro de la Hoss, uthi imbiko le yikudinga ingxabano kuphela kodwa ayilaqiniso. Njalo labo abatsho njalo bazama ukucatsha ngomunwe bebalekela inhlupho zabo ngokuzethesa omakhelwane.
These accusations are absolutely ridiculous.
Umlandi lo engiwetheswayo awulaqiniso ngisho. Ngithanda ukuwalandula wonke lawa macala. Ayisikho engikulandekuleli. Ngilapha ukusekela ilizwe leZimbabwe kanye lezizalwane zakuleli. Engikukhuthazayo yikuthi uhulumeni akhangelisise indaba yodlakela kuzizalwane oluphume kumifanekiso ebesiyibona ebulenjini.
Udela Hoss uthi kungumsebenzi wakhe ukuba sebulenjini ngoba kumele azi okwenzakala elizweni ukuze abe lakho ukuxwayisa uhulumende wakhe okuyikho okwenza xoxisane labantu abachiyeneyo kuleli. Ethi kunje nguye okhokhele imizamo yokuthi umphathintambo wezemali eZimbabwe ahlangane labosomabhizinisi beFrance kuxoxiswane ngokuvuselela lokuthuthukisa inotho yelizwe ngoba ujonge ukuzakwakha kuleli haji ukubhidliza.
These events, I was in Paris with Minister Chinamasa.
Yes, he andulele udlakela lolo ngangisebizweni lami eFrance nomphathintambo wezemali umnumzana Chinamasa silemihlangano lohulumende wami kanye lamankampani labosomabhizimisi bakithi sibonisana ukuthi bangaphathisa njani kunotho yakuleli. Selokhu ngeza kuleli ngisebenza gadalala ukukhuthaza osomabhizimisi beFrance ukuletha imali kuleli.
Olwela amalungelo oluntu, umfundisi uSeni Sibanda uthi akungadingwa abathakathi phandle ngoba okuyikho ukukhathaza uZulu wakuleli ukuze atshengisele yikungaziphathi kuhle kwenkokheli kanye lezinqumo eziletha ubuyanga elizweni. Ukukhomba abokuza ukuthi beyibo abathotshozela uZulu uthi ukungahloniphi imbono yezizalwane zakuleli eziyizo eziyikhothayo mile imbenge.
Abantu abalakuhle ezindlini. Okwesibili, uhulumende wayetshela abantu ukuthi kuzaba le msebenzi engabe isedlula i-2 million. Leyo msebenzi ayikho, okukhona indlala kuphela. Okwesithathu, njalo siyabona ukuthi uhulumende umise ukungena kwezinto elizweni. Abantu abaningi bebephila ngokuya hoda izinto eSouth Africa bebuye bezothengisa. Ngenxa yokuthi uhulumende usekuvalile lokho, abantu abaningi abasela ndlela yokwenza imali sokule ndlala.
ELeZimbabwe libhekane lokutshengisela lokungahlaliseki elizweni kumaviki aphelileyo kubangelwa yizizathu ezehlukeneyo ezigoqela okwenzakale eBeitbridge ngenxa yokuvinjwa kokungena kwempahla elizweni ezivela ezansi Afrika ezinjengokudla, ukutshengisela kwabezimota ezithwala uZulu bekhonona ngesiphathu samapholisa kanye lokungayi emsebenzini ngolwesithathu oludluleyo. Kuliviki kulabaququzela ukuthi abantu bangayi emsebenzini kusasa langolwesine kuthi abesifazana bebandla le-Movement for Democratic Change kamnumzana Morgan Tswangirai bathi uZulu atshengisele kumkhankaso wokutshaya imbiza ngomgqibelo ekhalaza ngendlala esingene kuZulu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Amapholisa abikwa eqhubeka ehlukuluza ngokubopha lokubuzisisa abantu endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kokukhalala umsebenzi ukwenzakele ngeviki edluleyo kanye lokuqoqwa kusasa langolwesine. Phezu kokubopha umkhokheli womzabalazo we-This Flag umnumzana Ivan Mawarire eHarare lamhlanje, amapholisa akobulawayo abize ilunga ledale lephalamende njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ambuzisisa ngokukhalala umsebenzi okuzenziwa okukhangelelwe ukwenziwa kusasa. amapolisa abikwa abemethesa njalo icala lokutshotshozela udlakela olwaba khona ekukhalaleni umsebenzi ngeviki edluleyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 ukuxoxe lonkosazana Khumalo ochasise ngokwenzakaleyo.
Ngike ngingena bangitshela ukuthi bona balobufakazi ukuthi ngibonakale emakhokhoba ngesikhathi abantu besilwa namapholisa. So bona balobufakazi ukuthi okwenzakale koBulawayo amalanga ladlulileyo ukulwa kwabantu namapholisa yini umgoqi ukuthi kwenzakale khonokho. Njalo balobufakazi ukuthi ngenze umhlangano eBurombo Flats, flat number 2, ngikhankasela ukuthi kwenzakale khonokho ukulwa kwabantu lamapholisa. Njalo ukuthi angihambe eTonkho ngafika khona ngale ngafika ngathenga utshwala, abacabangeli ukuthi utshwala lobo ngibuthengele ukuthi nginike abantu abalwa namapholisa. Njalo ngecala lokuthi ngidrayiva inqola yomlilo engenama number plate.
Nxabe sithi balobufakazi bokuthi lawe ubuphatheke kudlakela lolu utshotshozela abantu, kungani bengakubophanga?
Babuze bona ukuthi nxa kade lilobufakazi ubudalo yini lingangibuphanga? Ubuhle bakhona futhi omunye wamapholisa wakhulu bapholisa wabo ubevele ehlezi. Ngami edlula emile eRose Camp, mina ngingena umgwaqo ngingangena erenkini ngoku-67 lo-30 babengangeneki. Ngiza besithi Tabitha ngamisa imota, ngambuza ngathi liyambiza yini, wathi hayi. Ngambuza futhi ngathi klasi mphumana pha ngingene ngo-6 kumbe ngingene erenkini, wathi ngingene erenkini. Ngathi njalo ngangibophanga khona pha nxa ukuthi vele imbonje ngiphula umthetho. Njalo imota le kayiqasanga namuntu ingabi lama number plate, ngoba mina kanginamali yokuthenga insurance. But I know ngingena ungathenga insurance $20. Ngathi no, imota mina engihamba ngayo iyayigadwe ngabantu. So kungaba le ngozi ngile third cover, ngizaba lapha ngibadinda aba bantu ababe sebelimele. So ngifuna i-comprehensive cover lami, kodwa ngemali engiholayo nganelisa ukuthi ngiyithengele i-comprehensive. So nxa kuthi ngilecala, hayi ngizambopha, ngizolokhu ngibhadala ama-fine, ngize ntole leyo mali yakhona.
Bathene ngokukhalala imisebenzi kwakusasa?
Babuzile ukuthi-ke kusasa kuyajengisela. Ngathi nalama ngikwazi ngiyezwa ngani, ngoba yini eliqatshiweyo ukuthi into ezinje lezi izame ukuzicwayicwayisisa ukuthi liphume lazo.
Lo-ke ngunkosazana Tabitha Khumalo, ilunga ledale lephalamende njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kunjalo nje amagqwetha alwela amalungelo oluntu lamhla acele umthethwandaba we-High Court koBulawayo ukuthi ukhulule abantu abalichumi lasikhombisa ababotshwe kumaviki amathathu edluleyo eBeitbridge ngemva kokutshengisela besola uhulumende weZANU-PF. Abantu laba betheswa icala lokubangela udlakela njalo balokhu bevalelwe ngoba umthethwandaba kamanje eBeitbridge usala ukubakhulula. Kolunye njalo udaba, abantu abangamachumi amabili lasikhombisa abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso i-bail ngumthethwandaba izolo lokhu bevalelwe ngoba bengakayitholi imali ye-bail. Lokhu kuvezwe ligqethwa labo umnumzana Lizwe Jamela. Ibandla lezaphu kunye labe commission ebona ngamalungelo oluntu baphume ijumo bayafika eBurombo Flats emzini wengubo yenja koBulawayo kunye lemakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa ahlomileyo kulandela ukutshengisela kweviki edluleyo ngolwesithathu. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ege sizwe ke udaba lwe zaphu kanye labe commission ebona ngamalungelo oluntu abafike emzini weBurombo Flats emzini wengubo yenja.
Ukomishina Japheth Ndabeni Ncube obonakale ekhanye khangela indawana yonke akathandanga kuphendula imibuzo yabezindaba. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa laye ufike wakhalela imuli ezalahlekelwa ingane kudlakela lweviki edluleyo lapho obeku uNkosikazi Beauty Nkomo umngamoyi uRobert Nkomo abathi igaba lentuthu ehitchayo iTear Gas elajikelwa endlini ngamapholisa awe riot eburombo yahitcha umkakhe njalo lengane eyacina ibhubha uDabengwa uthi bazathatha inyathela bayecala uhulumende ngocuku olungaka
hayi sesizobona mama zakukhangela lathi sizama ukuthi siyilandele i-case yakhona sizwe ukuthi kanti uma amapholisa aqhatshelwa ukuthi avikele abantu lempala yabo kanti lapha sebehamba kusurvive abahlaselayo kuthiwa abantu bathi
uNkosikazi Ngwenya ulandisele uDokotela Dabenga ngokwenzakala kumkakhe lapho ehitshwa yintuthu ye-tear gas lokwenza kwamapholisa ukubahlabelisa ingoma yelizwe ngesishona kwamkhumbuza isikhathi sombhuqazwe weGugurahundi
but ngenxa yokuthi intuthu liyana yaqeda ama-two days lokhu ingakaphela waphonga ukuthi esifubeni sami lapha kuyachisa kuyachisa ngathi ngenxa yokwesinye isikhathi intuthu le yiye njani eku-affecta ukuthi isifuba sakho sibe njani
imuli yemakhokhoba eyathiselwa indlu kulandela ukujikelwa kwe-tear gas endlini yokulala ngefasitela kwatsha imbheda lezigqoko okungabiza inkulungwane ezimbili zamadola i-$2,000 ilandise ngokwayehlela mhla walelo langa njalo balobufakazi noma nje imota ecisha umlilo yanqabelwa ukufika ukuzocima umlilo ngamapholisa ayevalile baze bacina bezicitshela umlilo ngamanzi umnumzana Thawanda Mwethi owemakhokhoba uthi ngempela nguye owacima umlilo lapho ugogo wakhe uNkosikazi Adija Kazembe Msaliwa esebalekele i-tear gas wayacatsha komakhelwane
after sebehambile 10 minutes or so ngeze abantu kwendlukhala sithi endlini kuyatsha nakugijima mbuya lapha zobona ukuthi kuhamba njani ugogo amthele ngasiko sekuhambele next door sacitha umlilo after ucitha umlilo yiwathola khona ukuthi ugoze umlilo lo yini i-Kingston so ushefu wemaphutha wona lawa wabuya uye wafika wangena yedwa abanye tukaza sarazibane wafika wakubona wasithi asambe ureporta emapholiseni ukuhamba wabo kuwafika wangena kona statement
omunye umzukulu kagogo uMsaliwa uJoseph Muchimbitsi yena uthi ngemva kokucitsha umlilo endlini amapholisa aphinde aphenduka abatshaya kabuhlungu ethi bagiqike emanzini alodaka abakade bewasebenzisa ukucitsha ngawo umlilo
sasigqajira nje sibarekela bona lawa nto irayoti lawa ngathi mpuma ukuthi ndingugwayi phandle ukubona intuthu iphuma igcwebe la mina akiwa umntwana la kuyatsha la yokugijima kwami losasha mini sakulala iwindisesitata amanzi emuva ngayo citsha umlilo sakwathula isivalo ukuthi intuthu yawelana iphume umoya weyelokuzimaitika ugogo kade bengasekho vele sesebebalekile citsha umlilo wangibona wagcitsha lapha senhlezi la kuthi into yenzekae irong bathutsha futhi bahlwanilanda mina angitshaya ngemvuma lapha ambuzanga kwakula manzi kade gwele lapha sesiphitsha ngomlilo la ngasungigiqa laphana emanzini yenyathela enithela ngomlota basho bathi ngenani endlini thina siyangena nje njani kule ntuthu yena ethiye gasi bathi asiwali vumi esikutshuka sefuna ukutshaya umuntu wonke vele
abezaphu banikeze usizo lokudla nemali kuzo zonke imuli abazikhulumisileyo bathembisa ukuphindela ukuzochasisa ukuba bahambe njani ekucaleni uhulumende ngesiga samapholisa kusasa langolwesine abantu bakhangelelwe ukutshengisela njalo ngokungayi emsebenzini besola uhulumende kunye lamapholisa osokubangele ukuba kobulawayo amapholisa abonakale enqumanquma ezitaladeni sebevale imigwaqo behlola izimota bekhangelele ukutshengisela kwakusasa ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo
siyabonga nompumelelo alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngowa fast 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe the connection sikhangela ukuthi abasakhulayo bona baphathe kanjani ekutshengiseleni okukhona ilizwe lonke thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ilizwe liphakathi kokuhluza ukuba umnotho welizwe ungaba uhluzuke kanganani kulandela ukutshengisela kokungayi emsebenzini ngeviki edluleyo phakathi kokwesabela ukuthi kulokunye okungenziwa njalo kusasa. Ingcwethi zomnotho welizwe zithi zona ilizwe lingaba lalahlekelwa imali eningi kakhulu ngaleso sehlakalo. Ezinye ingcwethi zithi umnotho welizwe ungaba walahlekelwa imali engedlula isigidi esisodwa lengxenye $150 million. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Godfrey Kanyenze utshele Studio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi imali engaba yamotshakala ngesikhathi sokutshengisela itholakale. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Ngiwane utshele iStudio 7 ukuthi okumangalisayo ukuthi uhulumende wayesithi ukutshengisela kwangeviki edluleyo kuphumelelanga kodwa usekhala ngokuthi kwamotshakala imali.
Into esimangalisayo angazi ukuthi umonakalo abasithima ngawo kathesi kuvelela ngabo bona bebhizi bebhala emaphepheni ukuthi vele kuzange kube lalutho abantu kabayenzanga lutho kuvela kuna-effect sibili kwi-economy kanti kathesi-ke sebekhala sebekwazi into iqiniso sebekazi ukuthi kwaba ne-effect sibili enkulu okumangalisayo ngoba endaweni eziningi kakhulu kwakumyende kungelalutho kungela-activity kuthule zwi kono kuyani ukuthi akula production abathengisi bathule zwi kwahle baba leyise ekhulu kakhulu okumangalisayo kokuthi kathesi lamafiga zamathona engimancane sibili ngoba kwakungelalutho bakanti ngoba
manje okokuthi nxa singacabangela nje ukuthi umonakalo wangikhona ungafika kumalini singathi yimalini
thina esibabuzayo abakwazi ezeikonomi lawamaekonomisi akhuluma ngokuthi production capacity kuba-200 million kungafika.
Manje umbuzo oba khona ukuthi yona i-200 million nxa ingayenzwa ngelanga kutsho ukuthi ilizwe phela lile mali.
Uyabona i-calculation enziwa ngamaekonomisi ishiyana ngombono wethu thina abaningi ngoba bona babecalculate every economic activity ukuthi umuntu angathatha amathematics yakhe lapha athengise lokuyana lapha singakho eda konke kungaba yimalini ngelanga. So ama-calculations abo thina vele sasithi vele akula lutho ngoba industry-wise akho but bona manje basebethi bacalculate i-economic activity yonke into eyenziwa nje ngumuntu bayikhangela as an economic activity ukuthi abantu bengathengisanga bengenzanga lutho ukuthi abantu baluze imali yonaleyo.
Manje nxa sesikhangela phambili ukuthi kona kungaqhubeka kusiba lokutshengisela okunje njengoba kukhangelwe ukuthi kungenzakala la kusasa kumbe la kunyanga ezayo, ubona ungani umnotho welizwe uzabe usuminjani kusiyaphela umnyango?
Babakhandwe ehlupha yokuthi kathesi vele abantu abaningi abasakhazi ngokuthi umnotho welizwe uza kumanjani. Sebekhangela ukuthi hayi sesidukhulu sokumele-ke sizikhulule ngoba konke lokho okwenziwayo abade kudubeka lokho kanti abamengi sesibona ukuthi ha-a ukuze-ke siqalise kutsha sibumbe-ke i-economy yethu kakutsha kungcono senze khona lokho esikwenzayo ngoba abantu sebediniwe sibili abantu begakhele.
Yona imisebenzi esingathi thina iyabe ikhangelelwe ukuletha imali kuhulumende inga yaphazanyiswa okunganani nxa singasabali bona laba bamatamatisi lokunye?
Ya, uyabona into yabakhona kathesi kwaba lokutenzekela kukhulu kakhulu ngoba labo abantu emsebenzi kahulumende nazo zazize istrike yazo kwahlangana-ke naloko ukuthi abantu bonke bezimbabwe bayisebethe hhayi bakethi ake sisebenzele mini kuhulumende lokuthi akwenzayo hhayi nasadiniwe ngakho. So yikho kwethu seuhulumende lo ungabona ngelanga lakuqala kusenzakala babesithi akula lutho elayenziwayo kathesi sebekhala thina singakwenzi singalalonafuna ukusambanisa kanti akula muntu ovelela kwenye indawo owathela abantu bahlala ezindlini zawo abantu bodwa baaaesisebenzele uhulumende leyo ukuthi hhayi thina sesidiniwe ngakho lokho akwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana George Nkiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, i-ZCTU, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz lilakho njalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com njalo siyatholakala ku Facebook VOA Indebele. Asingekehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kubotshwa umfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we This Flag Campaign lamhlanje phambilini kokutshengisela kwensuku ezimbili okukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Umeli weFrance eZimbabwe uthi imbiko ethi ilizwe lakhe kanye lamanye awentshonalanga yiwatshotshozela ukungahlaliseki eZimbabwe yikuba ninda udaka nje kuphela. Abezaphu labekhomishini ebona ngamalungelo oluntu baphuma ijumo besiyafika eBurombo Flats engubo yentsha koBulawayo leMakhokhoba besiyahlolisisa ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa okwenziwe ngeviki ezidluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo elitshiya kuStudio 7 Live Talk. Igama nguChris Gande, lilala.